ibhajethi yakhe ivulala imisebenzi ithatha abantwana bezimbabwe ibanike izikweleti lapho imali yangkhona bona bengazidlanga ezadliwa ngamasela ezanu imali zangkhona kumele zibhadale ngezulu kwasezimbabwe njalo izanu zingakhangela ngesikhathi bekhankasela ukuthi bangene kukhetho lelo ledlulileyo babethe bona bazazama ukuthi benze kube le misebenzi eyi-2.2 million uthi namasa ukhulume ephalamende kubhajethi yakhe ukuthi izisebenzi zezisikotiyo sezizaqhutshwa imisebenzi ziqhutshela ukuthi nezane sehlile tisukumise izisikotiyo ngoba badla imali yezisikotiyo okutsho ukuthi vele bona eyabe injongo ye-2.2 million jobs ayingasomsebenzi eyayidinga ntwana bezimbabwe kwakusitsho ukuthi bazadiliza bazavala imisebenzi eyi-2.2 million
kuyini uChinamasa ekademele ekuqakathekise kubhajethi yakhe
okokuqala kumele akhangele idaba le-inflation ngoba sikhuluma kunjenje inflation -2.8% uthi khona izakwehla iye -1.6% kulokho kakusincedini njalo ungakhangela akula lapha okutshengisa khona ukuthi uhulumeni uzabele imali ibhajeti lakhe 4.something billion ikhonapho ku-4 billion leyo usesitshela ukuthi khona i-1.5 billion akalayo uzayithatha phakathi lapha ezimbabwe eyithatha kubani isebenze kakusele ezibhadala ama-taxes ngaphandle kwama-taxes zona esiwabhadala ngasithenga izinto okutho ukuthi ungena le bhajeti vele lesikwereti